kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Alifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 mhlaka 22 ngomvulo kumabasa 2019. Igama lami nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa kwenkokheli yebandla le-MDC, abanye besithi kulabesindebele abalutshwana kakhulu.
Lokhu sokwenza kube wesi nje phana, ngoba kulombono kithi ukuthi abantu abavele emathuleli bayamarginalizwa, abathiwa amathuba and kuba wesi nxa sesibona khona lokhu sesenzakala ku-opposition.
Ukubotshwa kwabosiphatheleni ngobuningi kwesatshelwa ukuthi kubangela ukwehla kwesisindo semali.
Njalo lezisuke bethethe amapholisa aphandle abangayisuko bethawuni esibajayele. Ebethethe amapholisa akuma-station ayemalokishini abangajayelwa.
Lamuhla sisungula uhlelo lokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Kwenziweni ukuthi kube lokukhumisana umlotha?
Badiniwe ngento leyo, bafuna ukuthi into leyo iphele. Azisebe zabo zingwatshe ziputhise ndiferiyali nabalimalayo bakhompansethe. Umnankakho sevumile ukuthi zakuyenza khonoku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuzigaba amaprovince ebandla le-MDC ayisithoba munwe munye abalisa esakobulawayo esezikhethe inkokheli kulabesindebele abalutshwana kakhulu asebekhethiwe kubandla le-MDC. Lakunkokheli emqoka ebalisa umkhokheli labasekeli bakhe abathathu, kwezinye izigaba kukhethwe abesishona kuphela kungela ngitsho oyedwa owesindebele. Lokhu kuthi abanye bebuzana ukuthi leli bandla alisoze ligcine liswela usekelo esigabeni semandebeleni esilenkokheli yesindebele ebandla leZANU PF. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo othi impela kumele udaba lwemihlobo lulungisiswe kubandla le-MDC.
Ye, kade kuqakathekile ukubana befake abantu abazela ezabelweni zasemathebeleni South, North and Bulawayo. Kade kuzaba kuqakatheke kakhulu ngoba ngokwenzakala ekhathesi kukhanya kulabantu abalutshwane kakhulu abadabuka emathebeleleni. Lokhu sokwenza kube wesi nje khona lokhu, ngoba kulombono kithi ukuthi abantu abavela emathebeleni bayamarginalizwa, abathiwa amathuba and kuba wesi nxa sesikubona khona lokhu sekusenzakala ku-opposition.
Kodwa bona abaphakathi kwebandla bathi bona abantu abesindebeleni iningi labo kalivoti, njalo abafuni ukuthi bangene kuloko kuthiwa ngama-structures ukuze labo bavotele abanye babo, njalo abanye babo bevele bevotele amashona. Ungathini wena lo?
Ya, ungabe kuliqiniso okunye kwangikhona, kodwa nxa sikhala kwamanye ama-parties siyathola ukuthi kwamanye ama-parties bagcwele abantu besindebele nokuqasi. Nenokwesibili, kumele sidinge insukela kumbe impande yokuthi why abantu besindebele bengafuni ukuthi bancintise ukubana bevele ezikhundla. Ingxenye kule nsukela khona bona kule mbangeni kuyabe kuqakathekile ukubana kukhangelwe khona lokhu, ukuthi engxenye babona zani bangaze bencintise nxa sozibebe lo ncedo, engxenye asoze bekwanise ukuya phezulu kuma-structures e-party. So kuqakathekileyo ukukhangela ukuthi kukhangelwe i-root cause yakhona, ukuthi kukhangele i-symptom, kukhangele imbangela yakhona lokho.
Nxa sikhangele lona lolu daba lwemihlobo, ubona ungani sikhona yini isikhathi ilizwe leZimbabwe elizabuswa ngumuntu ongayisiyo wesishona?
Kuyebe kuqakathekile ukuthi sisiya phambili kungakhanyelwa ukuthi kulo muntu ukhuluma luphi ulimi. Umfa ngibona ngaba ngumkorekore, ngaba ngumnambe, ngaba ngumkhala, ngaba ngumtswana, ngaba ngumsuthu, ngaba ngumindiya. Kuyebe kuqakathekile. So kuqakathekileyo ukuthi umuntu lowo ulombono onjani ukuze asize ilizwe akhona ukuthi uvela ngathi xa umuntu wesiyonini owayenelisa ukuba lo mbono omuhle lakho kuyabe ukuhle xa ungumuntu esindebeleni lakho kuyabe ukuhle xa kulikhalanga kuhle suyekoqade lulisikhangele ukuthi umuntu usilethelani okwentuthuko okukhulisa umkonomi okuthuthukisa lokukhulisa ilizwe lokulungisa ama-problems esilawo we-economy lokuthi sikhangele ukuthi umhlobo bani kuye kuzathatha isikhathi lokho kodwa singekele ukuthi sikulungise khona lokho khathesi kuzenza sibili ezombusazwe zibe nzima kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje osandakhethwa ukuba isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi udaba lwemihlobo ayisiyondaba emqoka kubo ngoba bekhangelele ukusebenzela uzulu wonke wesigaba semandebeleni.
Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga mfowethu.
Ye, sikuchayele ihlombe ukukhethwa kwakho ukuba ngusomlomo wesigaba sakobulawayo.
Ye, ngiyabonga lokhu uchayele ihlombe. Kodwa mbonani abantu ihlombe wedlula mina yilaba abavotayo nalaba abanedifuthi khethi ngoba angazake ngibe ngumuntu okhulumela ibandla lavo kungelasi lusekelo lwabo.
Kube lokukhonona ekukhethweni kwenkokheli kubandla le-MDC kobulawayo kanye lelizwe jikelele, abanye besithi uhlelo aluhambanga kahle. Wena ungathini ikakhulu sikhangela isigaba sakho?
Bengezwa ukuthi kulabantu abakhononayo, ngikuzwa kathesi nje ukuthi bakhona abakhononayo, kodwa bebona ukuthi aluba bekukhona aluba kathesi ukhuluma esikwenza aluba sesiqole izincwadi singathi ngesikhiwa ngamaphili. Kodwa bonani kusasa silo mhlangano unobhala wekala sijeli ukuthi uthiwa kule kungaba labantu abakhonona. So linto ngiyizwa ngawe mfowethu.
Udaba lomhlobo ukuthi lo umuntu ngowesindebele ngowesishona likuphethe njani kulokhu, njalo libona ngani akusoze kukhathaze na?
Lokho okomhlobo mina angizange ngikuzwe ngoba phela uyabona nxa kulento ehluphayo ebandleni ngathi kulama-branch lapho abantu abangakhalaza khona kulo Abita General kule province yona le njalo kule template esayinikwa yi-National Council i-template ekhuluma yena ukuthi nxa umuntu edlesikhalazo ulakho ukuthi abhalele ku-National Committee angithi eyenza le abathi ngesikhiwa iyaphila ukhalaza. So
alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza usandakhethwa ukuba isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, ubexoxa isidingo ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Kusasa sizaxoxa kabanzi lo mnumzana Chirodza ngenhlelo zakhe ezokuthi uzazithatha azifeze nqa eseqalisile umsebenzi okuqotho. Thiyani indlebe. Kulandela imbiko kahulumende yokuthi kulezinye iziphathamandla ezisebenzelana labathengisa imali emgwaqweni abazakala ngelokuthi ngosiphatheleni ukwenza idola leMelika lingatholakali lula, amapholisa asengezelele umkhankaso wokubopha laba bantu. Kambe ukubotshwa kwabo kungobuningi kungaba kubangela ukwehla kwesisindo semali na? Uhulumende wathi isisindo semali yohlobo lwe-bond sesiza kwenziwa ikuthi idola leMelika lifunakala okunganani ngesikhathi esithiyeneyo. Uhulumende wathi njalo isisindo se-bond sizamela kudola kumadola amabili lamachumi amasenti amahlanu $2.50. Kodwa siyehla kancane kancane saze safika kusilinganiso sokuhlanu kudola linye 1:5 ngesilungu. sixoxe lomunye usiphathelene ongathandanga ubethwa ngegama ukuze sizwe okuningi okwenzakala ezitaladeni sakobulawayo.
Ezitaladeni kunzima kuswa, kunzima kakhulu ngoba kuyabotshwa abantu, vele sibantu nabatshintshe imali yaba u-black market. Kuyabotshwa and ungatholakala utshintshele umuntu imali red-handed, ijele sibe ihambe ijele edika. So kunzima vele lensuku, akulanto enhle.
Wona amapholisa agcwele ezitaladeni kumbe kukhona okwenzakalayo ukuze balibone ukuthi abantu bayatshintsha imali?
Bagcwele ezitaladeni njalo bayabe ku-plain clothes. Kusesikhathi uyathi uchatheni ungamboni, uthuthi uyathe yathuze xhaka selibuji. Njalo lezi suku bebethethe amapholisa aphandle abangayisuko bethawuni esibajayele, bebethethe amapholisa ama-station ayemalokitshini abangajayelwa. Ngoba benanzile ukuthi abasesibajayela basabuphi.
Manje nxa kuyikuthi umuntu ubotshiwe uyavalelwa kwesikhathi esinganani?
Sokuzaya ngu-magistrate ukuthi ebone ukuthi isigqoko sakho siyabanga. Abanye bahamba beyenze i-community service, abanye bayahamba sibilejele.
Manje khonokho akwenza ukuthi inani labayenza umsebenzi wona lo lehle?
Liyehlile vele ngoba nxa ubona abanye abantu bebotshwa esejele kuyinto ethisa njalo le mali bayathathelwa ngakuthola ule flot yemali bayathatha beyokubhenkise e-reserve bank uyabe usuyabhenkisa u-account e-government abuyana uyithole uma ungala reason ukuthi uyithethe ngaphi kumbe ufuna ukuyenza.
Isisindo semali lezi nsuku asiphanjaniswa yini? Yikhona lokho okwenzakalayo ukubothwa wabo siphathelene?
Siyakuphambanisa sibili ngoba imali iyayehla kakhulu.
Lo ngomunye wabaphila ngokuthengisa imali ezitaladeni abazakala ngegama lokuthi ngosiphatheleni, obekhuluma engafuni ukuthi simbethe ngegama, ubekhuluma kodwa ayikhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ziphuma kumaphephandaba. Iphephandaba leli Sunday Mail lithi kokwakuqala selokhu ilizwe laqala umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair, kulenani labafuna ukubukisa okokuthi sokuswelakale ukuthi bazabukisela ngaphi, kwagcina kusakhiwa amatende. Iphephandaba leThe Herald lithi uhulumende usephe uhlelo lokudonsa amanzi omfula uZambezi ukuthi afike esigabeni seMandebeleni kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela esigabeni seMandebeleni ezeMatabeleland Collective. Iphephandaba leThe Herald lithi kusiyafika izolo ntambama inani labalahlekelwe ngumphefumulo kukhefu lephasika beselifike kuchumi lasikhombisa i-17. Ngasikhathi sinye nyakenye kwase kubhubhe abantu abangamachumi amabili lambili i-22. Okwamanje ke sizwe imbono yabalaleli be-Studio 7 abasithumele yona nge-WhatsApp.
Nibonani mthokazi omuhle nabalaleli be-Studio 7 bonke kanye nabasakazi. Sacela nje ukunibekelela ngapha e-South Africa, igama lami ngingusipho wakwaNdlovu, ngihlala kwaKusiphepha eCholojo. Ngiyasacela nje nami ukuphawula ngale ndaba ye-ground. Ukakhulukazi bengicela ukuphawula amagama ngiwabhekise kulo baba abathi ugawula lo ezaniphihle nijwayele nje isikhathi esiningi ukukhuluma naye lapho. Lo baba lona ma ezothena akukhulunywe, kodwa abanye amagama azwisa ubuhlungu engakhulunywa. Abantu umuntu ma engabe eseyinhlungwini kumele ekhulume ngey'nhlungu zakhe ukuthi ubuhlungu kuphi, hhayi ukuthi umuntu ekhulume ukuthi hhayi ngilimele nje. Kube ngazathi manje ukulimala kwakhe akabuzi ubuhlungu. Ubuhlungu kumele umuntu ebukhulume bonke, kanye nengonyuluka yonke egonyuluka umuntu khane ezoba right. Manje umuntu uma ezokhuluma efihla okunye okushukuthi sokune problem lapha ngoba manje bayesaba bona njengabantu bezanikefu ukuthi umuntu mangabe mhlambe sikhuluma into ababezenza ujike kube yipeyini kubo ujike bangazathi manje kube buhlungu basisefuna ukuvala abantu umlomo futhi ukuthi kungakhulunywa hayi ake sikuyeke indokho nje impela kube ukuthi siyakhululeka nje nathi sibe right sisithatheke ukuthi nathi kube lokho kunyathela izinto ake nje ilizwe lethu nabi livumele inkululeko abantu bekhulume the way abazizwa ngakhona ngicabanga ukuthi ngokwenza kanjalo sizohlalisana sonke singabantwana bezimbabwe
ngiyabingelela studio 7 ukhulumayo uMashudu Mabhena zala emakhosini esiphemba kufani ngale ndaba yivukura wonke mawuthi kuyabuyiswana sicela ukuthi kube khona i-truth commission ezokhuluma ukuthi kuze kwenzeke kanje kwahamba kanjani onecala kumele akhe agwetshwe ashushise azagwetshwe avume icala lakhe noma aliwe icala lakhe ibono kumele kube umhlahlandlela kunokuthi kuthiwa kuyavumela ukuthi hayi ngiyavuma ngiyaxolisa uxolisa kanjani umuntu akaxolise kodwa phela ashushiswe sikwazi ngoba kumanje azange sithole ama-death certificate akubaba bethu sahlukana nababa bethu kabuhlungu kanje kakhulu salahlekelwa ngabazali indlela ebuhlungu salahlekelwa izinkomo zethu salahlekelwa imfuyo yethu salahlekelwa impilo yethu sadisileseka zaphela inkomo zalenyamalala sathuthe endaweni sahlupheka kwaze kwahamba omama bashona umama washona esenile sifo sikashukela ngoba wayecabanga kakhulu ngibona kwamu-afektha kakhulu empilweni yakhe ukuhlukana nomyeni wakhe namashi sahlupheka kakhulu sizifayela amabhasi nayo yonke ngeke kuthi kuyena owonayo abuye futhi abe uyena futhi ophethe uhleli ukuthi uzokwenza kanjani yini sicabangela ithile kumele sisho kumele kube nibe nabantu amalokhuzeni abantu abazomela lento amaloyazi noma inkantolo ezoshushisa laba bantu zimabe vuma ukuthi bantu abame phambi kwethu commission
ngiyaxolisa ngokungazi bethi igaba mina igama lami nginguBruce Moyo ngikhuluma ngiseJohannesburg iyangidla kakhulu indaba le ngiyathuluka ngila uhulumente engazokhuluma imbudala engabantu abadala mnangabo waye begamuza zakhamuzi ndibazwisise kahle igama labo leli ukuhlo okusoba sokukhululekile ukukhuluma ekugulawenzi hayi aliyehli kahle le
ndivuka njani lonke ngiyalibingelela bafakazi besitudio 7 nomhlaba wonke nje ngiyalibingelela kathesi lapha ngithike ngikhulume lami engunanje lela engakubonayo ngekukura hundi ikukura hundi le ifika mina ngangisaselijahanyana nje 23 years ngakubona sibili ngoba ngumunye wayefanele abulawe ekwenzeni kwakhona ngangisebenza ngisemsebenzini e-DDS elupane basifica sisemsebenzini ngabana abantu basishaya basithatha basisenkambeni esiwayo lapha bathona besishaya khona iminyonke bebulala abantu izidumbu engangizikhangela bezibulala ngathi sisonke sibulala kodwa singasitshaywa ngoba ukuthi mdlalo lokho basibamba mdlalo egibha besishaya ngentonga zabantu ababathathe igibha lemichilo lezamboko sachaya ukuthi basikhulula ngabo 3-4 khonapho sesikhule sahamba sangaphandle ngalezi ndlu zethu zingale ngaphandle sihleze ezindlini zethu kafika ntambama sekuhamba ngaland rover basiya ngeland rover bacela amafotholo bebabili bacela amafotholo beboleka kufolomani ufolomani uthi kathi hambisa amafotholo bona babuza bathi akomana bayabahlangathi nabo nemasikati bari kuphi ufolomani uthi hayi bakhona balele lapha endlini ngoba sasithone siyibundula iminyonko badayizeka uye khulu nxa sihamba kwaphana ndithe sesihamba la mafotholo nxa sifika sifaka amafotholo emoteni umuntu lwane uyaphuma ngabe kulefti side emoteni ubhoda phambi kwemoto ebuya kulo driver lapho efike abe sesala uthi athi lwane abasembuza ethi orikuti athi ndokumbira abantu aba 1-2-3 ndota kurara iyo zino ecela thina sisizwa sifaka amafotholo emoteni ngemva kwejipi
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu abasithumela ona nge WhatsApp lani leni elisa ukuthi lisithumele njengoba lisazi sekukhululekile ukuthi lixoxe ngodaba lwegugura hundi lokunye nje lingasithumela kona kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Owa manje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili eSri Lanka ngemva kokudubuka kwamabhomba athile emasontweni amakholwa esiRoma lasemahoteleni kusehlakalo esingakazakali ukuthi sibangelwe ngobani esithiwa sona yiso esikhulu kakhulu kuminyaka elithumi edluleyo. Uhulumende wesikhatshana ukhokhelwa libutho leSudan uthi uzathumela ikula kwelemelika ukuthi ilizwe lisuswe kuluhlu lwamazwe asekela ubudlwangudlwangu besi-terrorism ngesilungu. Lamhlanje ke kuhlelo sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi segugura hundi lokuthi imizamo kahulumende yokuthoba amanxeba izaphumelela na. Sisungula uhlelo sixoxa lomunye wabasungula umanyano wenhlanganiso ezemathebheleland othiwa yimathebheleland collective umnumzana Angliston Sibanda kodwa ongasali lunga lalinhlanganiso. Linhlanganiso yiyo phela eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa kwavunyelwana ukuthi kungakhulunywa ngodaba logugura hundi abantu bekhululekile lokunye okunenginengi kesizwe ingxoxo yethu.
Mina angikhulumeli i-collective, ngikhuluma mina njengomuntu osuke ngomunye wabantu abasungula i-collective. Nxa ngingasiwo semlomo we-collective, abantu bonke bona ababaningi abakhuluma kakhulu singabalandelela ngamunye ngamunye balamanga, abaningi bakhona abaqinisanga. Sinabantu emathebeleland abenza imali ngegugurawundi, sinabantu emathebeleland abahlalayo abakwaziyo lapho lamangcwaba abantu khona abegugurawundi abafayo. Kuyabo abantu bevele Harare kubuya ama-researchers avele emazweni afika abo babuza ukuthi mbani okwazi lapho kulawa ama-grave khona ebhubhuti bangakwazi ukuthi ngubani, bamnike okuncane okokuthi ahambele aye batshengisa lapho kulani okulamangcwabo lawo khona. Bona labo bantu abanjalo yibo abantu abangafuniyo ukuthi kube ne-progress ngoba besenza abanye bakhona sebeziphilisa ngendaba yegugurawundi. Kube labantu-ke abangazisisiyo kahle ukuthi into ethiwa yi-civil society isebenza njani. Bafuna ukuthi akukho possible ukuthi wonke umuntu agcwale erumini eyi-one akhulume.
Inhlanganiso ze-Matabeleland Collective zona lezi zonke ngezindala na kumbe zikhona ezibunjwe kathesi sokuqala udaba lona lolo?
Asenhlanganiso ezibunjwe izolo siyabha kuku-trust kade yabakhona kusukela ngabo-1997 ihoza kade yabakhona itoyitoya. Aso bantu abangaziyo ukuthi abantu bemathebeleni bafunani. Kade sasebenza sisilo lomnankagwa saye samnika ibizo samdika izandla ezibomvu sisithi yena kalukulungisa isidaba legugurawundi kusasenzima kubophisa. Namhlanje abantu sebethibilika udingungasakwazi ukuthi kahle kahle abantu emandebeleni bafunani. Akusoqiniso ukuthi abantu abakonsultwanga. Inqabe vuma abantu ukuthi yabakhook trust kade yasebenza ekhezi, kade yasebenza emangwe, kade yasebenza enkaya egwanda. Kubuhlungu namhla ukuthi iyabhakhook trust ibuye lemibono evele ebantwini bezigaba zona lezi evele isebenza khona ikufake kube lugwalo. Kulokho okunye abakhuluma ngakho kukhona kuseza kwenzakala ngoba i-National Peace and Reconciliation Commission iseza kuqhubeka isiya ezigabeni. Kodwa abantu bakithi abanye mhlawumbe ubuhlungu lobuyani obunye obungela obuswela i-logic ukuthi sicabange kahle ukuthi sifuna ukuthi kahle kahle sikufunayo kuyini. Ucina ungasakwazi ukuthi bafunani. Bese kubuya abanye futhi igande abafuna ukuthi izinto ngabe zenziwa yibo ziphume ngabo kungabi ngabanye abantu abazenzayo. labo bantu bakalomhobholo nje ukuthi into leyo wayisenziwa uDumisani Nkomo wayisenziwa uJane William babese phuma namatheory amaningi ukuthi hey umnankagwa ubathengile abantu laba kwathini kwathi into ezinjalo kanti abantu so abavele ba-affected ngegugura wundi ama-isgermini victims egugura wundi badiniwe ngento leyo bafuna ukuthi into leyo iphele azihlobo zabo zingcwatshwe zikwi-decent burial labalimalayo bakhompensate umnankagwa usevunule ukuthi uzakwenza khonokho
bakhona njalo abathi bona inhlanganiso le isifakwe phansi kwekhwapha likamongameli mnankagwa nanku inkokheli yenhlanganiso isibonakala isimncoma ungathini wena ngalo
usipho lukhona vele akuselakala abantu abanjalo ngoba kulabantu engithe mina bayakholisa ukuthi isimo siqhubeke sinje ngoba kulama political parties amanye asurvivor ngokuthi kule ndaba yegugura wundi so nxa usisteme gugura wundi kakudilwe layo kudlule lokhu bona baye bengasela agenda so kuthola kuyatholakala kunkhonokho silembono ejiyeneyo layo imibono yabo kodwa okumqoka yikuthi yena okusalayo yikuthi ma mnankagwa engakwenza lokhu avume axolise ngegugura wundi abantu bangcwatshe amathebelenti imathebelenti zambe ezi-water project italise amanzi abuye kobulawayo abantu ba-precompensation kanti sebesafunane kunye ngaphandle kwakhona lokhu kuyabe sekukubangisana nje ukuthi into leyo iphume ngobani omunye efisa ukuthi ngabe iphume ngayo nje kuphela okuyi-competition lemihawu
alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo olutsha uhlelo lapho esixoxa khona ngodaba lwegugura hundi ye lani lilakho ukuthi lisithumele elingakutsho lani ngodaba lolu njengoba selivunyelwa ke ukukhuluma likhululekile inombolo zethu plus 1 202 465 0318 siyabonga Dumiseni Nkosi ivukile ye izolo ke liyazi ukuthi yilo ilanga lapho inkosi uJesu eyavuka khona isiphambaneni ye u-Abigail Mwembe usidubela uhlelo lwethu ngengoma yakhe emnandi kakhulu iPascha ye i-Easter ke hayi okwalamhlanje ke asi yehlukane nini ke sizadibana ke kusasa sikhathi sinye kodwa ke lilakho ukuthi lisithinte njalo ngo 7:30 ntambama ekubizo nguChris Gande babaye